sokuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThandono Gawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba holamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku-14 Mpalakazi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inkokheli yebandla le-CCC ebilomhlangano izolo eHarare isivumelane ukuthi kuyiwe kuZulu, asho ngodaba lokusuka edalela ePhalamende kwamalunga ebandla.
Njalo sirizove ukubana siqale inhlelo zethu zokumeka sure ukubana ke siye khuluma labantu ekhasilini and parliament amavota on the proposal esilayo ukubana ke sibuzane ukubana kusalomlandini ukuthi sihlale eParliament.
Umfanekiso wokuhaya i-cartoon oyethulwe liphephandaba lobulembu eleZim Daily okuthiwa inkosi uLobhengula elekhanda likamnumzana Sengezo Chabangu udala inkulumo.
Zikhona izinto okungahlekiswa ngazo, zikhona into okungadlalwa ngazo. Osomahlaya kumele babe kwazi ukuthi akhona amabanga, ikhona imingcele, njalo zikhona izinto okungahlayazwa ngazo ngaphandle kwengozi.
Kunabalandeli beqembu le-Highlanders abamukele ngenjabulo ukuqatshwa kuka-Kelvin Kayindu ukuba umqeqeshi weleli qembu, kodwa kulabanye abathi abamfuni ngoba lumsebenzi wamehlula ngomnyaka ka-2014. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inkokheli yebandla le-CCC ebilomhlangano izolo eHarare isivumelane ukuthi kuyiwe kuZulu ukuze atsho ngodaba lokusuka edalela ePhalamende kwamalunga aleli bandla. Idale laleli bandla elithiwa yi-Citizens Assembly liphumele izinqumo ezimbalwa ezibalisa lodaba lukamnumzana Sengezo Chabangu. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, siqoqe lomsekeli wesikhulumeli saleli bandla, umnumzana Gift Ostalos Siziva.
Ngiyabonga kakhulu umhlangano wethu siri the National Assembly ophumise ama-resolution okuthi siya phambili njani. Kinga njengetrips yokuqala, siwelelane kubana ke sizasebenzisa ihlelo ezijiyene ukuyala ibhajethi elaproposwa ngumthuli Ncube, ngoba yibhajethi eli-anti the people, yibhajethi elingavele ebantwini elifuna uku-overtaxa abantu abadubekayo lokuthi kube le program eyokuthi sicede-ke udube elizweni. So on that basis sizabona siqala-ke ama-program ethu-ke okungawelelani le ndaba yebhajethi. Njalo sirizove ukubana siqale inhlelo zethu zokumeka sure ukubana ke siye khuluma labantu ekhasilini and parliament amavota on the proposal esilayo ukubana ke sibuzane ukubana kusalomlandini ukuthi sihlale eParliament noma siphume sonke ama-members of parliament lama-councillor. So yikho ke siqalise i-meeting lama-MP lama-councillor ukubatshela ukubana sesiqalise ama-meeting ethu kuviki yona leyi lama voters ukubana sizwe ke iproposal ephume kusithi the National Assembly yokuthi we must completely withdraw from parliament ngenxa yokuthi it's no longer an arena erespecta the democratic ethos and the constitutional obligations ezabantu abaphiwayo abaseparliament lasekhansilini. So in that respect sizabe sile marathon meeting esayenza with ordinary voters ukubana sibe kwazi ukubana iproposal ephume kusithi the National Assembly abantu bathini ngayo ukwenza ekusibele forward thina njengenhlanganiso. Number 3, sivumelane njengenhlanganiso ukubana sesiqalisa a political program of action ekubana silete iZimbabwe back to a road of democracy and legitimacy. So lizasibona senza inhlelo esijiyeneyo mayelana lendlayela lendaba yokubana sibuyele back to ukuhlonitshwa kwe-constitution kwele Zimbabwe ngenxa yokubana ezake siyacontinua as if everything is normal when everyone in this country is under attack ngohulumende kamnankagwa ongakhithwanga ngabantu. Ngiyabonga.
Lathi siyabonga mnumzana Gift Ostalos Siziva, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC obekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Umfanekiso ukuhaya i-cartoon owethulwe liphephandaba lobulembu eleZim Daily okuthiwa inkosi uLobhengula elekhanda likamnumzana Sengezo Chabangu usudale inkulumo. Lumfanekiso otshengisa umuntu lo ephethe ichukela usulwe ngabesindebeleni kunye labavela kwezinye izigaba zelizwe besithi uyinhlamba. Kulabanye abangazi imbali yelizwe abathi uLobhengula wathengisa isizwe ngechukela. Iphephandaba leZim Daily liwucitshile lumfanekiso laxolisa kuZulu. Sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Jethro Mpofu ofundisa njalo ezombusazwe ekolitshini leWits kwele South Africa ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ye ubonakele umfanekiso kamnumzana uSengezo Chabangu osuhlanganiswe lesithombo lomfanekiso ka wengonyama inkosi uLobhengula inkosi yakwaMthakazi inkosi yesizwe samaNdebele. Umfanekiso lo ukhandwe yilabo bantu abanesifiso sokuqhubekelisa phambili umbono wokuthi inkosi uNobhengula yathengisa ilizwe ebalungwini ngoshukela, umbono oyinhlamba futhi ongamanga ngoba kwenzekanga lokho uLobhengula ngula akazange athengise isizwe nalo ilizwe ngoshukela. Kusenjalo ukuhlanganisa uShabangu noLobhengula kuyinketha beshabi ngobana sokusenza ukuthi kubonakale ngani akuna muntu wesintwini wesindebeleni wakwaMthwakazi ovunyelwayo ukwenza upolitiki lokupolitika ezweni laseZimbabwe. Umfanekiso lo yawodwa uyinhlamba uthuka uLobhengula inkosi yabantu uthuke yena uShabangu eyipolitician njengamanye amapolitician elizweni uthuke nalabo bantu abangavumelana noShabangu abangavumelana noLobhengula. Labo bantu bengaba semathebeleleni bengaba semashonaland bengaba sebukhalangeni bengaba kuphi kodwa umfanekiso wothuko umfanekiso wenhlamba.
Kodwa bakhona abathi imfanekiso enje ngiyokuzilibazisa nje okwenzeka ukubana abantu bengawuthathi ngendlela yokuthuka kodwa bakuthathe njengendlela nje yokuzilibazisa. Ukubona njani?
Awu yebo mnumzana, bakhona abanye abathi bona ama-cartoon imfanekiso amahlaya nokunye indlela yokuzilibazisa ukuthi kube lohlaya kube nohleko kube kuhle kube njeya. Kodwa ke engakusho mnumzana ukuthi akudlalwa ngegeja kuziliwe njalo akunamuntu wakwahlekisa ngobukhosi akulamuntu wakwahlekisa ngombuso akulamuntu wakwahlekisa ngempilo zabantu. Ma uhlekisa ngenkosi uLobhengula uhlekise ngobukhokheli babantu uhlekise ngamapolitician uhlekise ngakho konke kulungile ngamahlaya ngamakhathuni lokho abathi isathaya abathi isakhazimu abathi ihuma ngesilungu. Kodwa ke imhlekiso leyo lamahlaya lawo angahambelana lengozi nokufa kwabantu bangaki abantu ababuleweyo ngegugurawundi ngokuthi bangamthwakazi baningi bangaki abaswele amathuba ngokuthi ngumthwakazi baningi bangaki abafiphezelwe impilo zabo ngokuthi yibo labo baningi. Ngakho ezweni elinjalo ihlaya lakhona liyabe lisukela phambuka laya eceleni. Ngiyakuthatha ngikuse emhlabeni jikelele. Kwenzekeni nxa abanye sebethetha amakhathuni ngoMohammed bahlekisa ngoProphet Mohammed bahlekisa ngoProphet bani bani kufa abantu kuyaliwa. Ngakho zikhona izinto okungahlekiswa ngazo zikhona into okungadlalwa ngazo. Osomahlaya kumele babekwazi ukuthi akhona amabanga ikhona imingcele njalo zikhona izinto okungahlayazwa ngazo ngaphandle kwengozi. Ngakho lokhuyana ukuhlanga nesithombe sikamnumzana uSengezo Chabangu nesithombe sikamzilikazi kuyimpi kwabanye abantu. Ngakho lo somahlaya nxa engusomahlaya kutsho ukuthi wehlulekile ukuhlayaza ngoba udlale ngegeja kuziliwe.
Lo ke ngumnumzana Jethro Mpofu ocubungula izombusazwe njalo efundisa izombusazwe ekolitshini leWits kwele South Africa. Ubekhuluma ecingweni lestudio 7 ekhona le kwele South Africa. siloke sikudaba lunye siphinde saxoxa locubungula izamasiko njalo isikhulumeli sikamnumzana Stanley Raphael Khumalo omunye wabathiwa zinkosi zamaNdebele umnumzana Greta Vodloza Sibanda.
Babakande kunjani, kunjani nabalaleli bakho. Hayi mina ngiyawuzwisisa kakhulu lomfanekiso obekwe lapha okuchabangu ekhanda bese kubekwa umzimba wenkosi uLobhengula. Ngoba nxa ukhanya liyawubona ukuthi khona nje anti kukhonjwa kanye uLobhengula. Mina ngiyakuzwisisa kakhulu njalo ngiyabazwisisa kakhulu laba bantu abawubekileyo ukuthi laba bantu abawubekileyo lomfanekiso balasho isizathu, balayo indlela yokwenza ukuthi khona bakwenze ngaleyo ndlela. Ngoba bona uChabangu bamzwisisa ngcono kakhulu kulathi thina abanye simhlaselayo. Laba ubekileyo bakuzwisisa mpela ukuthi khona uChabangu umelele. And khonokho abakwenzileyo ukubeka wonalo umzimba bayakwazi ukuthi uChabangu umelele. Bayatsho futhi lokutsho ukuthi uChabangu umele isizwe. Ngoba inkulu uLobhengula phela yayiyinkosi yesizwe le esikhuluma ngayo. So ke laba abakubekileyo bayakwazi mhlawumbe ukuthi khona uChabangu umelele. UChabangu into ayikhulumayo ukhuluma into ejongene. Bayakunanzelela konke lokho. Kanti ke abanye abantu bakhe yitheka bakunanzeleli ukuthi khona uChabangu umelele yiko ke bemhlasela labo ababancedisayo bonabo babatshelisa ukuthi hayi lina ingamhlasela lo muntu kodwa lo muntu umele lokho umele isihle. So ke mina indlela engibona ngayo
kodwa bakhona abathi imfanekiso enje ngiyokuzilibazisa nje okwenza ukubana abantu bengawuthathi ngendlela yokuthuka kodwa bakuthathe njengendlela nje yokuzilibazisa. Ukubona njana?
Angiboni nje njengendlela yokulibazisa kuphela kodwa ngibona kuyindlela yokuthi abantu bajulise umcabango, umcabango yabantu isuke phezulu ingene phansi ngoba bona laba ababuki leyo sebengenile batshona baze bafika emthanjeni wamanzi. Mina indlela engibona ngayo leyo angazi ukuthi abantu bakithi bona baza kuthatha njani kodwa eqinisweni yikho khonokho, eqinisweni yikho lokho uChabangu akumeleyo kumele isizwe senesi sizwe esiyisona esimelwe uLobhengula esasimelwe uLobhengula bakunanzelela lokho abakubekileyo. Ngiyazi ukuthi laba abakubekileyo yilaba abantu abangekho esizweni lesi esasiphethwe yinkosi uLobhengula ngakanyamalala. So ke ngiyakuzwisisa kakhulu njalo mina yindlela engibona ngayo ukuthi khona uChabangu konke akwenzayo bayakwazi ukuthi uChabangu kwenzelani njalo bayakwazi lokuthi bakukhonekthe lesizwe kube kanti isizwe labanye bantu bakithi ngapha esizweni kababoni ukuthi kuyinokwenzakalayo. Ngiyabonga.
Lathi siyabonga mnumzana Greta Vodloza Sibanda ocubungula izamasiko njalo eyisikhulumeli sikamnumzana Stanley Raphael Khumalo omunye wabathiwa inkosi yamaNdebele. Kulabanye abalandeli beqembu leHighlanders abathakazelele ngenjabulo ukuqatshwa kukaKelvin Kayindu ukuba ngumqeqeqeshi weqembu leBhoso. Kuzokuba labanye abathi abamfuni ngoba lomsebenzi wamehlula waze wasuswa esikhundleni sokuqeqeqesha iBhoso ngomnyaka ka-2014. UKayindu owake wadlalela njalo iBhoso ukhangelelwe ukuqala umsebenzi kunsukwana ezilandelayo. UGibbs Dube Studio 7 uxoxe lomsakazi olodumo uEzra Chisa Sibanda oyintatheli njalo yeStudio 7.
Siyamhalalisela, siyambongela. Iqiniso elihle uKayindu uzazama kodwa into inkokheli zeBhoso yikho lapho kule indaba khona. Silalo kuthiwa yi-board, silalo kuthiwa yi-executive. Labasebenzayo kwi-executive abakhona basebenza nzima ngoba kule bhodi engenelayo. Ibhodi ngesilungu okuthiwa yi-ceremonial ukuthi vele yona ngokwayo kayingeni ekuqondiseni kumbe ekusebenzeni kweqembu kodwa kulezi nsuku bayangenela. Ngakho-ke udubo lukhona phana ukuthi ucine kungazwanana sekulama-camps kulani and njalo abantu ababuyayo kuleli qembu, iqembu leli Dube igolide balithatha laphana igolide yodwa kodwa-ke abantu abakwazi balikhiphe njani igolide lakhona.
Kodwa lokho-ke uKayindu laba zingathi bazamile kumbe
ngendlela into eziyo yona bazamile bangcono kulomlungu lwathe khona umlungu lwathe khona vele bezihlele kodwa kukhayindlu njengana ke wazama aswilisa saba ke number 2 sitshwa igoal difference yebo kambe kodwa wayelaba abadlali abaningi wehlika kunqobo ngoba ngumthetho wele umuntu wehlika uthi anqobe kumele atshintshwe njengemazweni njengamanye amathimba wonke e-South Africa UK America kodwa kukhayindlu phakathi kwabaqeqeshi abakhona umbona ngani engazama ngenza ngqobo
ye kodwa usuzokube lomphokozelo phakathi
kokuqozela ibhuzu abantu yelindazi balokwehla badawukele phakathi tu yikodwa ufuneka inkokheli engabambanisa abantu bonke abayelindazi kuza balokuxokozela kanti eziningi imbuzo edube naisizini ipheleli akwazi ukuthi yasiposwa mbani iyelindazi ethatha imali asikwazi ukuthi usakunda uzakuyela yini akulo muntu osekhulumela usakunda lokade ungencedise ukubhadala imiholo yabafana so into zonke okwamanje zisamile akwaziyo eyinto ngiyalindazi kathi laba abakhethe uKhayindlu baphuma nxa bevotelwe phandle sebekhethile laba abazabuya laba abazabuya bazasebenza kuhle njani laye bengamkhethanga yinto kumele isisekelo seqembu lelendazi kumele sitshintshwe sithi question itshintshwe kungathiwa abantu abaphumayo bakhethe umqeqeshi weqembu ozakhotshe ngasekho laba bengaphuma laba amkhethile lokuyayo athi kanje vele awukhethwanga yimwe lanxafamba sokuncane ncane xoshi kumba khulume kumbe lami ngaboni ngiyaphuma ngithe ngithi Khayindlu asayin i-contract i-20,000 kwenzeukuthi ngilambisele abababuyayo baqhawule ngoba kasemthethweni ungagodli into zabofathi ungagodli into zikamadinda before ungagodli okunye kwenzakala ukuthi la wayephuma wayethi isayinike kuthiwa i-contract ethi bhala la uyazila kodwa yini uyabekwazi ukuthi asekho imali yaselikhama iqembu ngomnyaka ozayo kunjenje abafana ama-contract aphela ngo-December 31 ungabuza ukuthi ulungisiyeni abafana abanye ngiyahlala labo hhayi kangikwazi bra angikwazi idropa inxenyeba singihambile ngoba kula muntu onjela esingamfuna ngomnyaka ozayo yabo into ikona so awula muntu ovuselela-ke ama-contract abafana ngonyaka ozayo bazahlala njani yindaba ezikhona
so ke sizokuthiwa kulabanye abantu abafuna ukungena ezikhundleni lapha oba kudambisisungayo
siyezosizezothi uqhubani moya uyafuna lyambazi uqhubani moya ukazama uba ngu-m p ngaphe siza webandla lezanu p f njalo ukasebenza kuzek njalo nguyo omunye wabathola esidithi basithi skies metal sizwile ubaba usihlanga udlodlo kodwa usihlanga udlodlo nto ekhuma nakuthi hayi kangeni sizwile ukuthi kulonodumunyathi ese-South Africa ukuthi ufuna ukungena sizothi ubaba wakhokhela ma kwi-team liyaphela ngangena ubaba usibanga laye-ke ufuna ukungena sithi ngubaba omhlophe uphendlese mhlophe lo baba-ke ujohn fat yenalowo khona usibanga so bonke laba ngabantu abakhanya ukuthi bazancedisa
u-ezva chisa sibanda ngumsakazi olodumo njalo engithathela izindaba ye-studio 7 okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu
Studio 7 kubasakazi bethu abahle kunye nabalaleli nginganivuka njani ngezindawo ngezindawo la ilikhona hhayi siyayizwa indaba kasengezochabanga usekwenzile njalo angazi bakhona kade bemsekela bethi hhayi usengezochabanga uyalungisa kodwa namhlanje ulungiseni ngoba nangu uthethe amafithi akade kuthethwe i-TPC lapha kwabulawayo wabisela ku-ZAN PF yoke amadoda angamavila la ahluleka ukusebenza afuna ukudla igazi labanye abantwana athatha injabulo yabantwana bezimbabwe afuna ukuyifaka epokethini lakhe ajabule yedwa sihlezi sibatshela abantu sithi hhayi voti kulele ngibizwe ngeke ikusize nganext kungangcono kusetshenziswe enye indlela ngoba ivoti kusokucacile sobala ukuthi kulelalizwe ngeke lize likhulule abantu ende ngeke lisize ngalutho lokho nje kuyinto ebonwa ngubani nobani inkantolo zonke sezajika saba yisani yonke into mina nje umuntu engizwisa ubuhlungu ngishamisa ngizolishamisa khoza uphila kolunye usizo lokuthi nzima kakhulu uyazama mpela ngamandla ukuthi akhulule abantu basezimbabwe kodwa kwehlula nanku manje sebefuna ukumthathela negama bayidiliza nje iphathi bafuna ukuyiqeda yonke so kubuhlungu kakhulu lokho and vele ekugcineni bagcina abayidilize abayiqeda vele iphathi so into esikhona njengabantwana basezimbabwe into engasiza ukuthi abantu bahlale phansi baphumele esinye isisombululo ngoba lokhu kwevoti ngeke kuze kusize ngisholangela ngeliwa ngisholango 2028-2031 bakwenza the very same story
Studio 7 salibonani ungujuma elibhali salingelela lonke bafakazi bethu kathi i-TPC ayikho yini eminye imizamo engazamakala ayingcono ukuze bazwakale ngoba la sosekudingeka nje kuphela ukuthi ekuchaye nje induku ungachaye induku sizakwazi ukuhlonipha ngoba ngakhangela lapha abantu ezanipefu abasadeleli i-CPC sebedelela amaphathonke amancane leza khamile ezimbabwe sebezenzela umathandazo besicela enye iplani bakithi bakenzama enye iplani
Studio 7 likalivuka njani bonke lokho yezwa abantu abakhuluma ukuthi abantu kabaphuma ephalamende bephuma ephalamende benzeni nxa bengabe baphuma ephalamende abantu labo kabaphume be-outside country bedinga ukuba iziphepheli bebumbe uhulumende wabo be-outside ngoba bengaphuma beyale belapha bazavunjululelwa amanye amacala angekhoyo begcwaliswe ejele kukathi nxa bengelaa plani yokuphuma outside kabafayithe within bekhonapho ephalamende kabafayithe bekhonapho bezame bephakathi obephume phandle kwelizwe yiyo nto engibona abantu siyathanda nje uphonga ukuthi ushamishi uyehluleka layi sayesikutshela kuthi angilayo unkome nawakijimayini esitaradeni yedwa kumbe umnanga kumbe umgani akulala idwa egijime yedwa lina ileli mchasayo ligijimelayo ngingabonga ukuthi uyehluleka lifuna enzeni ethi asihambeni siye emanchester dows kalihambi asihambeni phela sikhondlele ekami siyedilize ijeli kalifuni pho lifunayo engasihlanyeli lani futhi
studio 7 ngiyabingelela abasakazi labalaleli hhayi siyabezwa laba be-3+C bathi bafuna ukukhulumisana mhlawumbe baphume ephalamende bathi okusalayo yikuthi izanu abasukuma besithi bayithale nje yayiveli yiyonale ayizange yavela yatshintsha in the midst of gugurawundi izaphu yathatha wonke amasithi bebulawa abantu besenziwani ayizange izaphu siyibone ikhalala iphalamende so bona yiphi izanu kade ababeyithale nje ababengayazi abakhanya sekungani sekubamangalisa namhlanje uthami sengafuni ukuchithela abantu isikhathi kudlalwe ngabantu bakomthwakazi uvele ubuye komthwakazi ele njongo yokuphusha lokho kwaqaliswa ngombali umakhe so nxa sihlala sitshela abantu bakithi ukuthi abalwele okwabo abasizwisisi bathi sile nketha bechabi umonzora la wathengisa amasithi wonke angu-18 azange abe contested azange size umsindo ongako uthaba ngu-at least uthethe amabili lokuthi uthengisile futhi asilabufakazi lakho ngoba izinto ezikhulunywa ngobaba uthaba ngowazi-raiser before ama-elections bamgxeka bamsola ngoba vele emehlweni amaphathi la ama-opposition indebele yilo elisezi ligcolwa lirong bona abaphambanisi so into yabo leyi vele ayisiyo engakhulula izimbabwe akula maturity bagcwele amandlwani nje
studio 7 njani basakazi abahle hayi mina-ke ngibona kwami-ke bahlonipheke mina mbona ngathi nje into ekhona isikhathi sokuthi sibe sichitha isikhathi sethu sisithi sibhema uChamisa mbona ngathi se-wasting time ngoba uChamisa usiyena umuntu ophethe laphana iparty esesiyilwisa laphana yi-ZANU-PF ukuthi sigxeke uChamisa mina mbona ngathi abantu abagxeba uChamisa ngabantu abafana nabo-Chabango that is all ngoba angiboni ukuthi uChamisa umsola ini ngoba kokuqala lwani umuntu akaphethe lapha into ephethe yi-ZANU-PF yiyo kufanele ukuthi siyilwise uChamisa side yenze njani ngoba awusinguyo ophetheyo awusinguyo ne-army awusinguyo ne-military yonke laphana iphethe yi-ZANU-PF uzoyenzani so into efuneka laphana ukuthi thina abazimbabhezi kufanele ukuthi silwele ilizwe lethu siyeke na there's no time ukuthi sigxeke enye any opposition party so mina ngibona ngathi nje umuntu ogxekana noChamisa laphana uyabe ngowe-ZANU-PF ngoba there's no need ukuthi singagxeka uChamisa sitenze njani elwe yedwa yini ngoba i-ZANU-PF iyazenzela laphana iyasidelela amakhodi zonke izinto ungaze uye khodi vele uyaluza angaze kube njani zonke izinto ezilaphana ngeze-ZANU-PF ikanti-ke ilizwe ngelethu ngiyabonga
ye kustudio 7 livuka njani kodwa basakazi bethu abahle ye asiyamuzwa ubaba ugawule umdala umaphikisa konke umaphika konke avesheshe ukubopha amapoyisa asezimbabwe ayasheshe ukubopha amalunga wama-opposition avesheshe ukuphenya amacala ayenziwa ama-opposition kodwa ehluleka ukuphenya okusheshe ukuphenya amacala ayenziwa i-ZANU-PF amalunga e-ZANU-PF kwatsha u-Anastasia Ndlovu ngabantu be-ZANU-PF live hhayi ukuthi like i-NCT live la namhlanje kusathulekile akukaza kalodi kwahamba kanjani kwabula avele ukubala ikwenza kodwa mosi so angazi ukuthi ubaba ugawula uphikisa ini yena angayaziyo mbe abona ana ayibonakali okunye yazi
studio 7 sanibonani sibonga inyosi izindaba elisiphathela zona ezingakhethi hlangothi sicela bakithi lathi awethu ama-meseji khona ukufunda siyacela
baphathi bethu mina ngizakutsho ukuthi kathi kwenziwa yini ukuthi ngizwe omunye ubaba lapha ekhuluma ethi abantu ababotshwayo nabantu ababebelomlando abantu bezani PF bayawona makuyikuthi right njengoba kubotshwa abantu ababonayo abantu bezani PF uchithi bona vela bawona eZimbabwe bona abantu be-triple C kuphela yiyo le nto esifuna ukuba yazi ngoba masibheka sithatha ukubheka abantu bezani PF babawona kakhulu kodwa sikaze sizwe ukuthi abayabotshwa so kathi iZimbabwe ngiyezani PF noma ngiyabantu into esifuna ukuba yazi
Studio 7 Studio 7 Nginyelele ku-Studio 7 hayi le nto leyenzakala eZimbabwe le ibuhlungu le kakhulu ibuhlungu mpela ngoba izanu iyazenzela izanu izenzela konke nje kufunayo irukhela abantu abavuthela uzulu bakhiphe imisebenzi yonke le yezanu hayi abantu basezimbabwe kumele sibambaneni hayi izanu
siyabonga balaleli bethu ke sikhangele ezemelika Umthuthisi wecala likaMnumzana Donald Trump wayengumongameli weMelika uMnumzana Jack Smith usethule udaba lokuthi akucutshungulwe kubonakala sobala ukuthi uTrump uyavikelwa naye isisekelo sombuso ukuthi angazathoniswa amacala akhe ambalwa. UTrump kodwa kunjalo nguye okhanya elokhu ekhokhela kulabo ancintisana labo kubandla lama-Republicans. Sixoxe lo mnumzana Tim Moringai ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngiyabonga msakazi Gandhi. Hayi usekelo lukamongameli waye ekhona uTrump ungathiwa seluqina day by day ngoba abantu kathesi kungathiwa intengo yezinto ezitolweni lokuhlala kahle lama investments kukhanya ngathiwa aphansi siyakwazi ukuthi saba le COVID 2 years laphana abantu bangahamba emsebenzini njani njani so kathesi ngantu asoku affecta yonke into ngoba siyakwazi ukuthi ama economy all over the world ngantu alawo lokhe asa yenza i recovery so abantu abalapha eAmerica bakhangela okwabo izikhwama zabo lokuhlala kwabo lentengo yezinto ezidolweni okwakathesi ukhanya ngantu hayi izinto ngantu ziyadura abantu bathi intengo yamafutha or igasoline ngathiwa iphezulu kakhulu so yiyo eyenza ukuthi izinto eziningi zikhwele so khonapho abantu sebekhumbula ukuthi uMongameli Trump esekhokhela laphana izinto eziningi zangathiwa zazichiphile and i-economy ye-America yayihamba kuhle so okwakathesi ngathiwa abantu sebekhanuka khonoko so yikho support yakhe ingathiwa isiqina day by day week by week singakhangela ama election predictions athi wona okwakathesi uTrump uyo phambili kukaBiden
yena uMongameli Joe Biden ubona njani amathuba akhe njengoba isikhathi sonke leso bekungani akukhanyi ukuthi ngaba losekelo olwedlula olukaMnumzana Trump
siyakwazi ukuthi la uBiden ungathiwa uyakwazi ukukampaigna or is a political strategist ngoba sabona ngo-2020 kakampaigna ngokuningi but waphonga ubuya le message yeyodwa ezimbili waquma ukubusa kukamongameli Trump in a surprise. So mina engikubonayo khonapha ukuthi uMongameli uBiden kathesi sesingena ku-2024 sesimbona nje sechaya ama-campaign akhe ngoba uqalise ukuyenza ama-fundraising last week eCalifornia. So ngiyabona ukuthi ngo-2024 iyabe sejaha ukuthi isikhathi asisekho. Ukuthi uzanqoba hayi lapha eAmerica kuyahlupha vele ngoba singabona by September next year or August ukuthi kuyabe sokumenjani yikho ngantho kuyabe sekulama indicators ngoba siyakwazi ukuthi uTrump laye ulamacala amaningi lama cases amaningi aphambili kwama-court ngendaba zokuba etsotsa eRobha abantu njani njani longafuni ukulalela umthetho welizwe and inkulumo zakhe ewayezikhuluma ukuthi ufuna ukuba ngu-dictator hayi angikwazi ukuthi kuza kuma kanjani
Siyabonga mnumzana Tim Moringai ocubungula ezombusazwe. Igama ngu Chris Gandhi, asibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.